Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tateleli thuba lokubonga uTonga Kandemiri ngokusinika izindaba olimi lesishona. Olamukhila ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 Mabasa 2023 ngumphathisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
thina njengelizwe leZimbabwe lathi sibambene ngisho lomhlaba sikhangele lona leli ilanga le Earth Day lapho esikhangele khona kubana kanti singalondoloza njani imvelo yethu.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqakathekisa kulondolozwa kwemvelo emhlabeni jikelele ele World Earth Day namhlanje.
Sisebenzisilazo lathi ukuthi ukuthi sazakale kuhulumeni ngoba nathi nasila amaphesi nathi sizila ukuthi umuntu osebenza ngayo sisebenzisa incwadi ehila zasesinezilanga so emabhenki lapho babesinjani babesivalela phandle.
Iningi labasebenzela emkambo wemakhukhova kobulawayo bathi laluba ingxenye yawo seyadilika lokhu beqhubela khona ibhizimusi njalo bakhangelele ukuba uhulumende abancedise ekuthuthukiseni. Namhlanje kuhlelo abaculi bethu sihamba lomasikandi odabuka eFlabusi kodwa yocula ekwele South Africa umphathisi Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqakathekisa ukulondolozwa kwemvelo emhlabeni jikelele ele World Earth Day namhlanje. Incwadi ezibona ngokulondolozwa kwemvelo zithi lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi imvelo kumele ilondolozwe namhlanje ukwenzela ukuthi singayitshiyi siyonele inzalo yakusasa ngokuyitshabalalisa. Kusase kuningi okungenziwa ukuthi ikusasa yezizukulwane ibenhle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Ngqobizitha Ndlovu, ingcwethi njalo eligqwetha elibona ngokulondolozwa kwemvelo.
Umhlaba ke okunanzelela ukubana ukuze umuntu aphucuke, uluntu luphucuke, kuqakathekile ukubana imvelo ilondolozwe. Ikakhulu ngosuku lwalamhlanje, u-22 April, wayona lo mnyaka waka-2023. Thina njengelizwe leZimbabwe lathi sibambene ngisho lomhlaba sikhangele lona leli ilanga le Earth Day lapho esikhangele khona kubana kanti singalondoloza njani imvelo yethu ngoba siyananzelela kubana ukuphila komuntu kweyeme ekugcineni lasekulondolozeni imvelo.
EZimbabwe ikhona luphathwa njani lolu daba lokulondolozwa kwemvelo?
Thina ke ngokomthetho elizweni lethu sile constitution ikakhulu nxa sikhangele usection 73 ku constitution uyagcizelela ukubana kulelungile lomuntu wonke ukubana aphile endaweni elondolozekileyo, aphile endaweni enhle, aphile endaweni lapho imvelo egcinakale njalo elondolozeke khona kahle. Kuqakathekile ke njengelizwe ukubana nxa iconstitution yethu isipha lawo malungelo okubana silondoloze imvelo, thina muntu ngamunye ngamunye kambe senzani ekulondolozeni imvelo?
Isisekelo sombuso sona sithini ngokulondolozwa kwemvelo elizweni?
Imvelo le nxa sikhangele ikakhulu iconstitution yelizwe ithi imvelo le ayisiyo yethu kuphela kodwa imvelo esikhangele lokubana ibe ngeyesizukulwane esilandelayo kubuye futhi esinye isizukulwane esilandelayo. Ngakho asimvelo nje yethu sodwa lamhlanje kodwa imvelo yabantwa bethu, kube imvelo yabazukulu, kube imvelo njalo yezizukulwane ezibuyayo. Ngakho ukuqakathekile ubona njengelizwe kesi nanzelelo nalolo suku sikhangele imithetho yethu, sikhangele njalo kubana lapho nxa sigebha lokho okuligugu kithi kambe asi bulale yini izizukulwane ezizayo.
Ngikuthazo bani elingayipha ngalolu suku kule 8th day ekulondolozweni kwemvelo eZimbabwe.
Ngokuqakathekile ukubana umuntu munye ngamunye ananzelelo lalolu suku, i-government kungabe ku-Environmental Management Agency kanye lamanye amaqembu akhona lapha akhangele ezemvelo. Kuqakathekile ukubana baqhubeke befundisa abantu ngokuqakatheka kokugcinakala lokulondoloza kwemvelo.
Lo beko umnumzana Ngqobisi Thandlovu oyingcwethi ebona ngokulondolozwa kwemvelo. Lokubekela lokhula udumo lomkambo wemakhukhuva kobulawayo kungakhathalekile lobudala bawo, njalo labasakhulayo bakhona abaqhuba amabhizimusi kule indawo. Iningi labasebenzela kulomkambo bathi laluba ingxenye yawo seyadilika lokhu ebeqhubela khona ibhizimusi, njalo bakhangelele ukuba uhulumende lekansili bawulungise uhlanzeke ngoba ulembali yelizwe ebukwa ngabethekelela kobulawayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Imakhukhuva Market edume ngegama lokuthi emkambo wasungulwa ngomnyaka ka-1958 lanamuhla lokhu uqhubeka ngodumo lwayo nangenjongo yawo yokuba umkambo othola yonke into ethengekayo kobulawayo, kungakhathalekile ukuba uselokitshini elidala. Ubuye wasungula yonke imikambo esikhona ezweni eyabesintu labamhlophe. Umgcini sihlalo emakhokhoba market umnumzana Bheki Impilo Ndlovu othengisa imithi yesintu ehlukeneyo uthi bananzuzo abayitholayo emkambo.
Lapha sesibheka into eziningi, imithi izinto zesintu njezibazwa induku ndiko.
Umnumzana Ernest Shoko othengisa amanyathela lezokulimisa uthi kulezi insuku ibhizimusi ngelokuncenga-ncenga.
Kuyahamba nje kodwa konoko nje ukuthi lawa utshona ungadlanga. Sebesifuna nje ukuthi lathi sincediswe konapha lathi ngentoda bona sefuna dathi amashedi lanana lokunyaka kube ngani kuyacaca lakho.
Umnumzana Nkosilathi Dube ongusiyazi okubhizimusi lokuthengisa imithi yesintu eyendulo ucela uhulumende ukuba labo abenzele lula benelise ukuthola izikwelede emabhanga ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Sesebesilazo lathi ukuthi sikuthi sazakale kuhulumende ngoba nathi nasilawo ama-payslip lanathi sizila ukuthi umuntu usebenza ngapha. Sabesebenzisa incwadi ehila zasuthi neziyanga, so emabhenki lapha babesinjani babesivalela phandle.
Unkosikazi Tryfin Ncube umsekeli kamgcini sihlalo emakhokhoba market uthi welapha abagulayo esebenzisa imithi yesintu.
Ngelwayo emthethweni siyakwazi ukuthi kweziyamazala akuvunyelwe, kodwa kukhona usizo lwakho empilweni zabantu esibasiza ngakho. Kho-ke babuye abantu amapholisi njengabantu abafuna ukusizwa anganomuntu odinga ukusizwa ngento leyo. Ungakhuphuthi ngokuthi ngiyisikele ngiyilungisele ngimenzele sesikuthi suthathe sesihambe uyethatha imali emotini sisuke lapho sesivalelwa sesiosesesaba sakwazi ukuthi sisebenzise thina.
Unkosikazi Margaret Machingauta othengisa ukudla uthi babhekane lodubo lokukhulisa amabhizimusi abo lamapholisa afuna ukufumbathiswa sikhathi sonke.
Sileyo ama-challenges okuthi amapholisa aleyo sometimes zithathele izinto uyakusuqasa kutshudini imali i-capital.
Unkosikazi Agnes Ndlovu uthi waqala ukuthenga emkambo wemakhokhoba ngomnyaka ka-1971.
Umkambo wemakhokhoba ngumkambo wakudala, umkambo omkhulu waziwa ngabantu wonke. Emalokitshini yonke sasithembe wona. Mina ngikhumbula ngama-1971 kuthengiswa yonke into, izinto zonke ezisezithengiswa emakethe zazithengiswa khona phana. Umkambo omkhulu oqakathekileyo welikamthwakazi, wonke abantu bawazi kakhulu e-old location.
umkambo wemakhokhoba unembali enkulu njalo lamanje abantu lokho bethenga bethengisa khona ilizwe lonke labamhlophe bayathenga bethengisa kulo umkambo loba nje imiduli yawo isigugile idinga ukulungisiswa ihambelane lamavinkili akulezi nsuku abathenga bethengisa khona labo bakhala ngodubo lwamanzi lamandla kagesi bethi izambuzi ziyenyanyeka ngabe ikhansili iyabatholisa amanzi ngezimota ukuze kuhlale kuhlanzekile. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemakhokhoba kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Mthokazi kandaba okwamanje wathi silethulele uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lonkosazana Jacqueline Ndlovu, umholi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisa izitaladini ebulawayo Vendors and Traders Association.
Into ekuhlukumeza kakhulu is the issue of spaces, vending spaces, malutshwane ukudlula abantu. Okunye kudalwa ukuthi umhlaba vela ukhuli thina abantu yithe lokho sesengezeleleka and njalo lo mnotho uyala uwoma usenza wonke umuntu agijimele ezitaladini ngoba bathi yikho okule mali. Now, we are one of the biggest constituents of workers. Singabasebenzi asibaningi ukudlula labo abaqhatshwe endaweni zabo ngokomthetho esingathi ngama-formal workers. So, yikho lapho esikhona. And ungananzelela ezinsukwini ezidlulileyo kuke kwaba nomsheshezo, kuke kwaba ngathi kulento evulunyana. So, umsebenzi wethu kulalapho esihlangana khona le ngxaki nxa umumo womkhathi unjalo ngoba kutho ukuthi uzahamba ngezinto bek ikhaya sezimanzi lawe njalo kune-flu. So yikho nje esibhekane lakho. Kodwa-ke kuningi esikwenzayo njalo okutshengisa ukuthi njengqubela phambili. Sikhangele iBulawayo City Council inhlanganiso yethu iyaqhubeka inhlanganiso yokusebenza leBulawayo City Council osekudale ukuzwisisana esingathi ngama-MOU.
Sezwa ukuthi sokulenye indawo evuliweyo enkulumane. Akhona yini amanye amalunga yenu afinyelele ukuthi athole izitandadi zokuthengisela?
Oh, ngiyabonga kakhulu. Inkulumane ayisiyo ndawo efana nalezinye ukuthi kulo muntu webe le ndawo yakhe. Inkulumane i-preservice or isebenza lobuye nezinto ngenangalemelo okuzakwenza ukuthi sibalekele kungxaki kade sihlalane kakhulu labantu abazisebenzayo okuthiwa i-state baronage okuthi umuntu uyabamba indawo zibe ziningi zibe ngezakhe. Kodwa njeyana imakethe ilokufunda okungaphezulu ngoba nje uzabe uyisebenzisa ngoba ubuye lezinto ezifunakala ngalelo langa kumbe ozozithengisa ngalelo langa.
Uhum. Udubo lo luyana-ke olwalabana abathengisa ku-60 Avenue kuyeli?
Udubo lika-60 Avenue wonke umuntu uyalazi ukuthi luphathelane kakhulu lezombusazwe njalo luyindaba esaxhwatha ehehlula labo nabo abathiwayo abathi ngabosodolobho. It's unfortunate ngoba kukho konke lokhu thina abasebenzayo thina sihlanganiswa kube sesihlangana le ngxaki yokuthi sesibizwa amagaba phezu kwawonaka esilawo of which kubi kakhulu. Kodwa-ke hhayi siyababongela ukuthi khwaphana bakhona bayathengisa imuli ziyaphila kodwa sikesifiso isokuthi abe bayahlangana lezinye inhlanganiso kumbe babe nenhlanganiso ezazaba ukubancengela ku-City Council kumbe ekhuluma lo-City Council ukwenzakele nto ukuthi baphile bathengise besemthethweni. Yitho nje into engilayo.
Siyabona njalo ukuthi kulo hlupho lwamagetsi luyathinta kubi yini abathengisayo?
Kunzima kakhulu. Besikhangela ukuthi abathengisayo abaningi bakhona abangomama, omama abalabantwana lezimuli. Ungakhangela isikhathi esiningi udubo lwamagethi lolwamanzi yebo baba kuyamthinta ukuthi uzaphuma engagezanga kumbe enga-ayimelwanga. Kodwa into enkulu kakhulu ukuthi umama okhangela abantwana oyenza lokho esikuthi yi-unpaid care work
uzathethuka khona lekuthengiseni abuye ngemva kokudinwa lokutshona esenza umsebenzi wakhe athinde azonakekela ubaba lo labantu abakhe kumhlukumeza kakhulu esikubiza ukuthi these are the hurdles of being a woman in business umama ozisebenzayo abantu kabayebhalisa ukuvota base besiyavotela abazakwazi ukubamela njengathi nje singabantu sithengiselayo lathi siyafisa ukuthi sinyebwe ngabantu abazaba nezindlebe ezinde ezingxakini zethu.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Jacqueline Ndlovu, umholi wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa izitaladini eyebulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Mamhlanga. Abathali abathi kusinaka kudedelwana enkundleni. Okwamanje ke sokungena uhlelo liphuma le ndaba.
Lingali tshona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Hayi, siyabonga. Angiboni ukuthi khona laba bantu abathi esikhathi sabalungu umbuso wabalungu wawungcono kulowa abantu. Njalo inengi yabo bona labo bantu ngiyangibezwe bekukhuluma lokho. Uveleni uSmith vele ukuthi wayelekhandela njalo vele abakwazi. Bakwazi ukuthi kwakulomuntu omhlophe nje. So izenzo zebhunu kumbenza belungu zazizimbi kakhulu. Angeke sokufanise lokwanamhlanje lo. Okwanamhlanje lokhulu okubi ukuthi sokusiba lepolitics yenzondano elizwe sisalithatha leli kalibuyeli futhi emuva akulungiswe kuhlaliswane phansi lapho kutsheke khona kulungisiswe njalo lowobona ngathi lo umbuso khona kathesi hhayi wabelungu yiwongcono kambe ilungu kulo mlungu ongabezokuma kathesi ngaphandle ukuthi khona kufonywa amaphathi efonywa ngabelungu kube sekuthiwa khona hayi umkhokheli wangikhona nguzibane banyana kumbe ngudlodlo kumbe untankawari ima kodwa besupportwa ngamakhiwa lokho akusoze kuphinde kwenzakale umbuso lwana wawumubi kakhulu yikho sisithi thina ngumbono wami kungabuyelwa njalo kuleso sigaba ngoba lo mbuso wamakhiwa wawumubi siyakwazi sawubona sazi sasukuma sathatha izibhamu sabona umbuso kaMzorewa sabona kathesi umbuso kaMgabe namhlanje sikubona lo mbuso lo okhona lo Second Republic angiboni mina lapho ukuthi khona singathi imbuso wena le iyafanana yonke ngabantu mnyama labakhiwa kwehlukenwe ngoba ungakhangela yona le Second Republic ayisozibe endlini yakho izokunika ukudla kumbe ukunika umsebenzi kodwa mele la ubele umuntu osukumayo kube lwakho okwenzayo okwezandleni zakho bona bese bencedisa ngibona ngathi kunjalo kulokuthi sithi thina umbuso lo khona lo mubi kulowana makhiwa hayi kayisikho kuningi lapho sokukhulunywe lapha okungekhoyo yokugcwalisisa singathi implementation yikho ongazani ukuyalekha nje kuphela ngoba labo khona ngali bakhona abachayelela phansi imbono ebonwa izinkokheli zakhona ezalawo maphathi kumbe ze inkokheli zikahulumeni but truly speaking hayi kukahle la okukhona nje kuphela ukuthi nxa sihonona laphana laphana sisola akuqondiswe laphana lalaphana sibone ukuthi kuna kungaphi lapho kubhende khona ofudinga khona ukuqondiswa yabo
kodwa wena njengomuntu owalwa impi enkululeko ungathi wena impilo iyalamhlanje iyafana daleyo eyabangela ukuthi usuke phansi uyethwala isibhamu
hayi impilo liyana leyakhathesi kakufanani ngoba laphayana ngangihamba ngigqoke amathenda futhi khathesi awiyo ngifake izicathulo ngechoice okwesibili ngisemaplotini kumbe eplotini so kakufanani la uhle ukubona ukuthi vele kakufanani uhlupho yilona liyana nje kuphela ukuthi abantu babone ngazani umehluko wangikhona ukuthi kuqala laphana kwakunjani njani abantu kwathi kuthiwa khona kabangene bethatha umhlabathi bathi hayi hayi lo yipolitics yenu ezana okwakukubi laphana kuphela okwenza sangenela thina sisithi into lanimbi yikuxotsha abahlali kumbiza khamizi kumba izisebenzi ezaziphakathi kwalawo maplaza abantu sebexotsha amakhiwa bethatha amaplaza bexotshe lezisebenzi zakhona no lokhuyana yikho ngingakufuni mina labanye bami but umehluko ukhona impilo esasiyihlala ngesikhathi samakhiwa lempilo yanamhlanje thina phela kazenge sifunde ograde zero sasiphakamisa isandla sibamba indlebe sangena usabu A sub B ustandard 1 kusiyafika khona ngale so you'll find that ukhona kulomehluko kakhulu so umehluko ukhona ngimna ngibona kulomehluko inketha abachabi kayisekho amakhiwa ebanka wodwa engene emakhefa abo bodwa kathesi lapho kulebhunu khona kulomhlophe khona lami ngikwetjisa ngikhona lapho ezilo ngile mali yami ukuthenga ukudla ngikwetjisa ngilabanye khona lapho so kukhululekile lokhuyana ngakho ke kwakungasikho ukuthi mbene ibhunu lona ngokwalo ngobuhlophe balo kumbe ngesikhumba sayo yilo laliliswa hayi izenzo yizo sasingazifuna yizo zenza sasukumela phezulu ukuthi khona hayi laba sebefuna isibhamu athi rekene so ke ngibona kulomehluko sibili omkhulu izandla kazifanane sonke kasoze sifanane ekutholeni inzuzo abanye lemendweni yabo kumbe emzini yabo abathethwe kumbe abathethe kwehlukene lalokho kwakudala labo ezindlini zabo kwehlukene so ziningi izinto esingazibeka kumbe singazivalisa kodwa okuqakathekileyo ukuthi khathesi siyazihambela nje ntando angaze ngihlangane ngama-odd hours ngihlangane lamapholisa esetshe abantu izithupha
lo ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.
Siyambonga ke okagandi ngokusinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba dibanani laye ngevikelisayo njengokutsho kwakhe. Kwezemidlalo siqale ngempumelelo yemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League edlalelwe endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla. Iqembu leHighlanders linqobe eleyada 2-0, iNgezi Platinum yanqoba layo iGreenfield 3-2, FC Platinum kuwe ngutshikele ubhanqa leTriangle United 1-1, Wange unqobe iCranbourne Bullets 1-0, kwaba ngutshikele ubhanqa phakathi kweBlack Rhinos leRentals 0-0. Kunjalo nje ukuvakatshela kweleZimbabwe kwenziwe ngamaqula avela enhlanganisweni yezibalisa yeFIFA, yeCAF kanye leCOSAFA sekulethe ithemba kulabalandeli bomdlalo wenguqu elizweni ukubana mhlawumbe ilizwe selingabuyela lalo lincintisana lamanye amazwe omhlaba. Ngithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Akula vela umhlanganiso wezibalisela iFederation of International Football Association iFIFA, Confederation of African Football iCAF kanye leCouncil of Southern Africa Football Associations iCOSAFA akwele Zimbabwe ukuzoqhuba imihlangano labaphatheki kumdlalo wenguqu kudingwa ukuba kuxazululwe ingxabangxoza ekhona emdlalweni lo kulezi nsuku. Ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba yingxenye yalezi nhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu nyakenye. Njalo umlandeli weqembu leHighlanders uBheka Sibanda uthi ulethemba lokuba lesi simo saguquka ngemva kokuxoxisana okuza kwenzakala. Indaba yezemidlalo uNesh Mgogorera laye uthi kuhle ukuthi labo abavela kunhlanganiso lezi ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele baze bazozibonela bodwa ukuthi kanti kuqhubekane emdlalweni wenguqu kweleZimbabwe.
Bangathola iqiniso elokwenzakalayo kulokuthi bebe besizwa mhlawumbe yilabo abakade bekuzifa ngoba kade bezabatshela khonokho abafunayo bekuzo.
Umnikazi weqembu le-Ajax Hotspur elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uSiphambaniso Dube uthi ulethemba ukuba ukuza kwezivakatshi lezi kuzaxazulula ingxaki ezibhekane lomdlalo wenguqu elizweni.
Sokusilahlisa ithemba ukuthi bakhangele umdlalo webhola kumbe labo bangabepolitics nje ngoba bengabantu bebhola bekumele belalele ukuthi isizwe sithini hathi ukuthi bebuye vele bezitshela ukuthi thina sifuna ukwenza lokho.
Wayengumdlali wenguqu uDaniel Bingadadi uthi ukhangelele ukuba ngemva kokuxoxisana kukhona lokhu isimo somdlalo wenguqu elizweni sizalunga kube lengqubela phambili.
Siyakhangela ukuthi iZimbabwe ibhani iliftwe so that there be kube le unity among soccer people.
Amaqula lawo aqhuba ingxoxo labo bonke abaphatheke kumdlalo wenguqu elizweni ukuze kuxazululwe udaba lokuba eZimbabwe liphenduke lalo liphatheke kumncintiswano weqoqwanga phansi kokuqondisa kwenhlanganiso lezi. Ilizwe leZimbabwe limise ukuba lilunga leFIFA nyakenye ngemva kokuba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yeZifa ekhokhelwa nguFelton Kamambo ngo-2021. Abe-SRC bebesethesa inkokheli yeZifa umlando wokungaqhubi kuhle inhlelo zomdlalo wenguqu elizweni, njalo lokho kugoqela ukungaphathi kuhle imali kanye lokuhlukunyezwa kwabonompembe besifazane. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namhlanje uhlelo abaculi bethu sihamba lo Masgandi odabuka eFlabuso kodwa icula ekwele South Africa, umphathisi Ncube, yena osethule idlalade elitsha elelisihloko esithi umuntu unjani. Nanguke exoxa lo ntungamile inkomo kuStudio 7.
Sanibonani kuzo zonke indawo nje. Lo obingelelayo ngumphathisi Ncube endaweni yaseFlabuso okonomnyama endaweni yase emakoshi enhlangano kaMbembezi nayo makoshi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami ngabe umuntu udinga uyatholakala online kobo YouTube uyawuthola, bese ku Spotify uyawuthola, futhi kuzo zonke nje indawo ezidayisa umculo online ngiyatholakala. Uma ngabe udinga kimi, inamba engitholakala kuzo ngitholakala kulezi namba ku 0641668063. Bese ku Facebook ungithola ngayo futhi umphathisi, uyafika nje lapho ku Facebook useshe nje umphathisi uzongithola. Kuzo zonke indawo nje ungisesha ngomphathisi uyangithola.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Into engiyidinga kakhulu kubo abalandeli engiyicelayo kubo, ngicela nje i-support, benginikeze i-support umsebenzi wami beyostreama u-online besubscribe. Yilokho nje ngicela kubalandeli, sohlezi nje sibayenzele okuhle.
Njengokubona nginje bami babantu ngithanda ngakho lizanje ngendlu indoda. Njengokubona nginje bami babantu ngithanda ngakho lizanje ngendlu indoda. Njengokubona nginje bami babantu
Themba ali ukholisile umculo kaMphathisi Ncube, yena ke osethu le idlala daily jail lesihloko esithi umuntu unjani. njengoba isikhathi singasavumi ukuba siqhubekele phambili sesilugqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo upraxedes Jeremiah esethi lilale kodwa abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakuzi lalela ebulanjeni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.